Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuNhlolanja 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke ihlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms.
Isukuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo bekhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuzulu wonke weZimbabwe. Umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo.
Abakuba njalo ezanu PF Party abantu bonke balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Kwezamasiko sixoxa ngokulaywa kwesifazana kusesiyakwenza. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapolisa ukuba aqoqe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bathwalise nzima ngamapolisa.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama-reforms. Ngenxa yokubana ukukhankasa kunzima kakhulu ikakhulu indaba yokumiswa kwamarali, amapolisa sitshengisa ukubana engasivumeli ukubana ke senza amarali ethu njalo ke indaba ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshaywa ke. Kwamasupporters into enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye-violence. Osithathu indaba ye-free coverage kumedia ngenxa yokubana imedia kufanele ivumele kakhulu ama-state broadcasting institutions anjengabo ZBC lama-radio ukubana ivumele ke amaphathi wonke atshiyeneyo ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana ke siyekhankasa lokhu yakungabonakali.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni sebulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le.
Ebulilima besingakaboni ihlupho. Ibulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila wamahlongandlebe lapha lalaphayana kodwa ke ayandanga ukuba lodlame. Sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani kodwa besingakabi lalo uhlupho. Okusasihlupha nje ukuthi amapholisa ayafuna siwatshele lama-meeting ethu a-private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni kodwa-ke hhayi besingakabi lohlupho. Besisakhankasa kahle nje ebulilini.
Bayakhala labanye abakumabandla athiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazwe eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho i-hyperinflation okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho. Ukuthi umnotho ufile imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali. Kube sokusiba ngcono ibandla elibusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yawo. Okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho esingathi yikuqhekeka kwawo especially lawa aphikisayo i-disorganized opposition. Ukuthi-ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu-ke amabandla njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela okuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano avinje ukwenza imhlangano angatholi ama clearance letters emapoliseni. Njalo okunye sikubonayo sibona sokusenzakala kobulawayo ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi kabadelele imithetho yecouncil lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye usupho olukhona lona lolo. Loba singakungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu bachaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi, usupho olukhulu lukhona. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. UMoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa ngamazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonoko mina ngangazi ngakusapota. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayithi, elami ibandla likhululekile. Khathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi, sibe sesiphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesiye ekhethweni olutsha. Sesiyadinga umongameli omutsha wephathi welizwe, but wephathi simfakile kuCongress. Sesisuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe. Kuyimvumo lemfanelo esizalwane sonke selizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uZulu wonke ukuthi hhayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile. Sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangeli singafika khona, ngoba i-Second Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile. Siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uZulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Unkosikazi Nobuntu Dlodlombambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Ireland, kule nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook lapho akhulukisana khona labantu ngokujiyeneyo.
Ngikhuluma lapha ngise-Ireland, ngisebenza ngingumongikazi. Ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima, kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni. Ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwakanzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale. Ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana, ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizathi nangiwutholile wona lo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami, njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, you know, ama-permits, you know, konke lama-visa.
Liphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandetha kuyona le indawo, engingakutho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu ukhanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu, ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Senelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli siyenelisa ukubaletha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-island. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-island ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando engelabandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini, konke okwakhathesi ayi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo ngumongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island. Sonke ngokusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Jill Biden olensuku ezimbili ekwele Kenya namhla wothekelele esabelweni esizingelelane lele Tanzania okulendlala embi. Utshele izakhamizi ukuba kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana lamankazana ukuze umnotho welizwe leli lawo uthuthuke ngemfanelo. Uncome kakhulu inhlelo ezabantu ezijiyeneyo kwele Kenya abazama ukuziphilisa, kukhangelwe ukuba uzabuyela kwele Melika kusasa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho leRussia elithenjwe okwamagama lithwalise nzima ngele Russia esabelweni seDonetsk. I-AP ithi eleBritani lethule umbiko lo lisithi 155th Naval Infantry Brigade yakwele Russia ibona ntuthu. Lokhu kwethulwe ngesikhathi amazwe akuhlanganiso ye-NATO efakele ele Russia labayisekelayo ezinye njalo izijeziso zenotho. Abantu abaningi lokhu bevota kwele Nigeria loba ukhetho lokudinga umongameli lokumele lugqitshwe izolo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ikomishini ebona ngezokhetho ivumele abantu ukuba bevote namhla endaweni obekucatshangelwa ukuthi kuzaqhamuka ubudlwangudlwangu. So isikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokulaywa kwabesifazana abangena emendweni. Siqale saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Cynthia Dube. Kuhamba njani Madube kulezi nsuku?
Ukulaywa kwakuqakatheke kakhulu ngoba bekugwema izinto eziningi, bekuletha inhlonipho ma umntwana efika emzini lapha endele khona. Okwakumqoka kakhulu ukuthi abantwana basuka belayiwe babekwazi ukubekezela, babekwazi ukumelana lezimo abahlangana nazo, ngoba besuke betsheliwe ngabo anti labogogo ubana la, kumbe ngithi ubabakazi ngolimi lwakithi labogogo, uthi la uyakhona akusekini, konke ozokuthola kusenzakala lapho ngokwalapho. Indoda noma ibuye ekuseni awuyithonisisi, awucebi, uyayihlonipha kunjalo. Konke lokho bekuthathwa sikusebenzise noma bekusiba buhlungu ngesinye isikhathi, kodwa ngoba besuke sitsheliwe ukuthi nathi imizi yethu yama ngalesi sizathu besikulalela sikulandela. Okwamanje akusela kulaywa, umuntu sevuka bathandane namhlanje in 3 months time selehlala bonke, yikho imizi yabo ingasami isidilika, so siba lokubulalana phakathi ngoba umuntu lo kumbe ngithi lo owesifazana usuke engazange walaywa, engasazi ubani isimo azahlangana naso, kumele asibekezelele kanjani kumbe asiphathe kanjani. Basuke nje abantwana bethu umuntu azendise babona kungasaqakathekanga ukuthi ukulaya into ehlonipheka kangakanani, yayisenzelwani.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko.
Uma sikhuluma ngomalukazana sikhuluma ngomuntu osekhethe ukutshintsha isibongo sakhe, sesiyasebenzisa isibongo sakwakozana. Umuntu onjalo akaphombi ukuphuma njengalokhu esesikubona manje, omalukazana bamanje, umuntu osuka esiya eGoli ephenduke esengumalukazana wakomunye umuzi. Umuntu uma sebona ijaha uyahamba kubo anti, lejaha laliyohambele kubo anti balo, kubo babakazi balo, kuyenzwe kukhokhwe zonke lezo nhlawulo ezisuka zifunakala kwaninazala wentombi. Mase zikhishiwe lezo nhlawulo ke umalukazana o-anti bakhe, obabakazi bakhe nabogogo bayabhoda naye ezithaleni ngale bemlaya bemfundisa ngoba bona basuke sebadlula kikho sebekubonile ama-challenges angkhona. Bemlaye yikho uzwa kuthiwa izalukazi ziyahamba ziyomflathela umakoti zimdunusele eziphaleni ngale. Basuka besenza bale mikhuba yabo ogogo abayenzayo uma bekhupha umalukazana bemlaya. Ukuthi oyabe suke kufike wakuthola khona ngale noma efike wathola bethakatha kwaninazala wawukhetha lowo muzi kufanele efike elandele lokhu. Yikho bemlaya kanjalo ogogo nabo-anti.
Lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube kanye lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke sizaqhubeka ke ngesifundo esasifunda encwadini kaMateyu chapter 6 verse 9 lika 10. Sike sakhangela ke uverse 9 kunkonzo edluleyo. Namhlanje sizake sikhangele ukuthi uthini kahle lapha uMateyu mayebhala ngomthandazo wenkosi. Sithe sikhumbuzane ke ukuthi ufundeka kanjani, ufundeka kanje senzela ubana ingqondo zethu zikhumbule, abanye njalo mhlawumbe kabezwanga. UJesu uthi kuverse 9, malikhuleka ngokukhuleka kanje lithi Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. 10, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Lapha kulezinto ezimbili kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike umbuso lowo, lentando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu kuthiwa kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Ngibona ngathi iningi lethu nxa kukhulunywa ngezulu siyibona indawo enhle elokuthula, indawo engela kuhlukumezeka kwemiphefumulo yabantu. Siyayibona izulu leli elabona uJohane esekhutshwa mehle esesichingini sasePatmos uthi ngabona izulu elitsha lambuliwe. Yikho incwadi yokugcina eBhayibhile isithi sambulo yikwambulwa kwendawo leyo esithi lizulu. UJohane ayichazisa kahle konke ukuthi indawo yokuthula, kulalanga elishisayo, akula ugula, akula ngxabano, akula kuzondana. Yilo izulu lelo elabona uJohane. Abe lapho mathe uthi na intando yakho manje emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini, kutsho ukuthi emhlabeni intando kaNkulunkulu iyasilela. Emhlabeni kwenziwa intando zabanye abantu abangasiyo uNkulunkulu. Emhlabeni kuyazondwana, kuyathethiswana, kuyabulawana, kuyakhohliswana, kakuhlonitshwana. Kulowo lalowo uyazikhangelela, akhohlwe ukubana nxa elikholwa lanxa engasilokholwa, kodwa intando kaNkulunkulu eyenziwa ezulwini ngeyothando, ngeyokuzwisisana, ngeyokubonisana, yindawo engelabuhlungu. Njengasemhlabeni sibangelana ubuhlungu, kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukweyisana. Yikho ubona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso abantu bomhlaba abanye iqiniso kabalithandi bayalizonda. sebakholisa amanga, sebakholisa lokudla okugcwele igazi, inhliziyo zabo selanembeza ngoba intando kaNkulunkulu kabayazi, lanxa beyazi kabafuna ukuyilandela. Uthi uMateyu, intando yakho uNkulunkulu kayiphendule umhlaba ube lizulu, kuhlaliswane kuhle futhi labo abadubekayo bangaze badutshwa yizinto ezingalungiseka. Uthi kasihlalisaneni kahle sihambe impilo efanele ukuthi sihambe ukuze siye ezulwini. Asikhulekeni Baba, sicela ubana intando yakho yenziwe emulini zethu kanye lelizwe lakithi, kake lifunde likwazi ukwenza intando yakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
So isikhathi sabatsha. Kuhlelo lwabatsha namhla sixoxa lo Simon William Muleya ukhona ngale kebhinga. Siyawamukela kuhlelo Muleya, kunjani?
Nani right baba Dube.
Uphila njani khona ebhinga?
Lapha ebhinga siphila kahle baba Dube.
Singathi liphila ngani, wena wenzani kathesi?
Mina empilweni ngumlimi, ngiyalima, ngiyazisebenzela okwamandla, ngisebenzisa amandla ami.
Akusitshele ngokujulileyo sibili ukuthi wenzani.
Mina engikwenzayo kathesi ngumlimi okhangalene nomhlabathi, ngiyafuya inkukhu, inkomo, imbuzi. Kathesi esimini yami kulomumbu namazambane, yikho engiphila lapho khonokho.
Izifuyo ulani? Ulenkomo, ulamadonki ulani?
Yilenkomo, yilembuzi, yilenkukhu.
Kunceda kanganani konke kulokho?
Lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi ngase ngifuna ukuthi imali yokusebenzisa eyabantwana besikolo, noma ukuthenga ukudla sibili, nokunye okujenejeneyo okufaneleyo ukuthi njengabantu ikusikwanisi ukuthi sibe lakho. Ngiyathengisa izifuyo zami kumbe izilimo zami.
Singathi vele awudingi umsebenzi khonapho, vele kungaphi indawo lapho khona khonapho, njalo awudingi umsebenzi.
Lapha ngikhuluma ngisesiyabhuwa anginelisi ukuthi ngimsebenzi, njalo ngibona ukuthi kuzisebenzeka kini njengomuntu osakhulayo, iyanceda kakhulu kulokuthi ngiyisebenze.
Ule plazi kumbe lensimu encane nje khonapho?
Angiyila plazi, ngilensimu encane.
Akuvale ngamafitshane khonapho ke, utshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunjani.
Ngingathi mina ngamafitshane into eqakathekileyo empilweni ukuba lombono, ube ngumuntu ohlonipha umbono wakho, ube ngumuntu osebenza ngamandla, ubona ukuthi empilweni akulomunye umuntu ongakhwanisi ukuthi uthukisa, njalo akulomunye umuntu ongakhwanisi ukusebenzela. Wena ungakhwanisi ukuzisebenzela, kuyayenza ukuthi impilo ithuthuke, njalo ukhwanisi ukuenelisi ukugcina abantwana benjalo lezakhelisi.
Ye, lamhla-ke besixoxa lo Simon William Muleya, ijaha elikhona ngale ebhinga. Siyabonga kakhulu, ungathelela kusasa Muleya.
Ngiyabonga.
Wezemidlalo wayengumdlali weqembu leIslanders kuminyaka yabo 1960 uBilly Sibanda uthi leli qembu belivele liyithimu yezwe lonke ngithola kudala. Kubika uJoseph Njanji.
USibanda uthi iqembu leHighlanders kaliqalanga eminyakeni edlileyo okwaziwa njengethimu yezwe lonke, kodwa livele lilembali yokungakhethi umhlobo.
It has been always been a cosmopolitan, multilingual.
Belivele iqembu leli lisamukela abantu abadabuka endaweni ezehlukeneyo njalo abayimhlobo etshiyeneyo, yikho lalisaziwa njengethimu yezwe lonke. Yikho phela ngensuku zethu sasilabadlali abanjengabo-Itai Chiesa ababevela eHarare, kuqembu leHighlanders wonke umdlali ubekhulelekile.
USibanda kale kudlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1965 ngemva kokuba leli qembu lilahlekelwe ngabadlali abasuka bayabumba elinye iqembu.
That time I came at a very, very
Ngaqala ngesikhathi esinzima ngoba iqembu lalahlekelwa abadlali abathiya bayabumba iqembu leCobras. Iqembu lasenkingeni lidinga abadlali, yikho thina sadinga ukuthi sizolidlalela singabafana sivela esikolo.
USibanda udlale ngesikhathi iqembu leHighlanders limenywe ukuba libe ingxenye yeligi okwakuncintisa amaqembu aphuma elizweni jikelele, njalo uthi kwakungekho lula.
It was tough that time because
bekunzima ukuba sibumbe iqembu eliqinileyo ngaleso sikhathi, kodwa besizimisele ukuphakamisa iqembu lethu obekusenza ukuthi sidlale ngokuzimisela okukhulu.
Owadlalela iqembu leHighlanders waphinda njalo kwaba umqeqeshi walo uCosmas Zulu, laye ugcizelele ukuba iqembu leHighlanders belivele liyamukela yonke imihlobo ngitsho lasithi sabelungu.
Abadlali abamhlophe baqale kudala udlalela iqembu leHighlanders. Imbali yakuveza ukuba abaqala ngakhathesi bekukhona uBoot Vanas, uKevin Dubali kanye loMark Watson. Mark Watson besingabagadli sonke, uyakubona ke ukuba lisuka ngaphi ibizo elithi ithimu yelizwe lonke.
Iqembu leHighlanders limenywe izinkokheli zesigaba seRhodesia National Football League ngomnyaka ka-1966, njalo ngemva kwalokho belidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association. USibanda uke waba umqondisi weqembu leHighlanders ngesikhathi esethethe umhlalaphansi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Nansi inzwisa yengoma ezakwethulwa kusasa.
Salibonani kuStudio 7 obingelelayo ngumbonisi isibongiswa komvundla uJiyane lapha eDatamshena la inecholojo. Kwezomculo umlungisi iVictive agenda ngicholumasikandi. Nilethulela isingi track yami ka-2023 engicule ngivalelisa ubaba wamonzalayo njengoba ehamba wangishiya emhlabeni. Bengicula inhliziyo edabukile kodwa okungasenani alale kahle. Ngilethulele niyoqala ukutholakala sasa nge-2027 izobitholakala ku-YouTube secha newti mlungisi i-Victim. Abanesifiso sokuxhumana ne-Victim umlungisi bengaxhumana nami kule namba, ngiyatholakala ku-WhatsApp nakuma-calls iyatholakala o-65-361-8190. Ku-Facebook mlungisi Mkhuphi Mlungisi MK. Bese kuthi TikTok iVictim 161. Ku-YouTube ngiyatholakala nakhona ku-YouTube Mlungisi iVictim. Nezinye ingoma zakwamanye ama-albhamu eminyaka edlule ziyatholakala online, ungayisearcha uthi Mlungisi nothi isihloko uphumama kuyovela nje i-albhamu, download ingoma oyithandayo. Ngiyabonga.
Jagalekaya, singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sihlangele besilazo. Izikuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo begala ngokwenziwa ngamapholisa. Abakubandla leZANU-PF bathi bonke abantu balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa umthembo Sithemba uKeith Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.